Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 9 kumabasa 2023 ngokeeps tube. Endaba zethu namhlanje.
Abasibo bantu be citizens coalition coaching. Ama resident association akhona, abantu abenza amasaze isikhuta mfundo, abantu abenza okwe traditional healing bakhona.
Usuqalile umsebenzi wabahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluzayo.
Yena ozagcina ngelithi lokugcina ukuthi lowo nguyoqondane nabantu ngokwani. Kusho ukuthi ikomiti yakhona eyenza ama-validation yiyo efanele ibe yikomiti eqondileyo.
Abalandela okwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungenziwanga ngemfanelo. Kwezamasiko sixoxa ngoZimo. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi sebeqalile umsebenzi abahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla leli kukhetho oluzayo. Abaphathi ntambo bebandla leli bathi kulabamela izakhamizi, inhlanganiso ezizimeleyo, izikucamfundo, osiyazi, labanye abahlolisisa amagama abakhethwe kuhlelo lwe-consensus candidate selection ngeviki ephelileyo. Umnumzana Sweden Sjuro Rosa obona ngokwethulwa kwemibiko kobulawayo uthi bakhangele ukuba baza kuqhuba kahle umsebenzi abaphethe uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi yi-validation.
Ngakho sokuqalisa ke ethiwa yi-validation process. I-validation process leyo ihlanganisa esingathi ama-stakeholders, izakhamizi, esingathi cross-section yama-stakeholders, abantu abaqakathekileyo kumphakathi ababeza khuluma bona imbono yabo mayelana nabantu abaqanjiweyo. Kuyokuba le-security ethiwa yi-vetting, ukubona ukuthi labo bantu abaqanjiweyo ngabantu abangasoze yini bebhazile besiya kuzani PF, ngabantu abathembakalayo yini kumbeni vele ngamaqili. So khonokho yenye into eza kwenziwa. Kuphinde kube ngokuqanjwa kwamabizo esingathi announcement.
Ye, khonapho uyakhuluma ukuthi kuza kuba le-validation yena leyo. Abantu laba ababekwenza ngobani njalo bakhethwe njani?
Abantu laba abasibo bantu be citizens coalition for change. Bananzelela ama resident association akhona, abantu abenza amasaze akhona isikhuta mfundo, abantu abenza okwe traditional healing bakhona, abantu becaweni labo bakhona. Ngasho ukuthi bakhona abantu abaningi phakathi kwekomiti nale eyenza i-validation. Okunye vele lamile kathesi ngingacamba amanga ukuthi ngiyazi ngikhulumayo futhi abantu abayenza okwe-security iningi labo asibo ma-members e-Citizens Coalition for Change. Ku-nomination process kwenzakala ukuthi omunye umuntu abe azenze nje umuntu ongaphelelanga afake ibizo lomuntu onjengotinotimba owazakala ukuthi umuntu wezanupiye. Into enjalo kumele ibanje ku-validation uyabona. So abantu laba isibo bantu be-Citizens Coalition for Change ngathi abantu abazimeleyo.
Siyakuzwa kakhulu, akusuze kube le nkinga khonapho ukuthi bona babazela ngaphi abantu laba? Babe khangela ama-CV kumbe bakwenza njani?
Kuvele abantu abaningi esibabone bebamba lowo msebenzi lathi siyamala ukuthi abantu laba bavela ngaphi, ngoba ngathi esigabeni sami kutholakale kulomunye umama, mina angikwazi ukuthi umama lo ungene njani kuhlelo lo. So ukuthi ngibe kwazi ukuthi abantu laba bakhethe njani, hhayi ngabe ngiqamba amanga kodwa sikukhangela ukuthi iprocess le izahamba kuhle. Bona kwezinye indawo kusuke kwaba lokuthi abantu sebethatha ukuthi sokulokhetho, ubona abantu befuthelana phakathi angazanisi ukuthwaa sokulokhetho angani kubala amavoti. Hhayi, ayisikho i-nomination eyodwa iyenelisa ukuthi ibizo lingene phakathi kwani kwengwane. So lokho okunye sesikuzwa ngabantu njalo bezama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Abanye lakho yukuthi babe lezikhundla ababevele belazo, ngathi i-resident association. Awungazi ukuthi i-resident association awuyifuni ngoba i-resident association imela izakhamizi, njalo umuntu oyaba yinkokheli uyabemeleni iyabemela ama-resident. So akhona amaqembu aqakathekileyo esiwazi thina ukuthi ngeke sathi asiwafuni, kodwa ukuthi kwenziwe ngubani. Hayi, mina kwakhe sangaze ake ngitho ngoba into yangikhona vele phezu kwamandla ami, njalo abantu bangikhona impazi. Lami ngilokwesaba, lami ngiyi-candidate ukuthi abantu laba pho bazangikhetha yini. Uwa lami bengithanda ukuthi at least kube ngabantu embaziyo ukuthi lami bengiyakhalaza ngithi ngicela lingikhethe. But hayi,
uMnumzana Swithan Chiorotsa yisikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, sixoxelaye eku-Ward 1. Sixoxe njalo lo mnumzana Joyce Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe lezenotho ezimeleyo.
Inkinga yokuthi wona vele ama-primary elections adinga nje inkulumo nomxabano. Indlela le abayisebenzisile mnabona ngathi iyasebenza kuhle nxa abantu bevele behlala bonke bewelelana, ngoba kuphuma nje umuntu ofunwa ngabantu. Kodwa njengoba usitho nje besisa abantu i-validation yakhona ngaso kulama-candidates ambalwa, yena ozagcina ngelizwi lokugcina ukuthi lo nguqondane nabantu ngubani. Futhi ukuthi i-committee yakhona eyenza ama-validation yiyo efanele ibe yi-committee eqondileyo engelamyami kwabanye abantu, ukwenzela ukuthi umuntu ophumayo aphume engumuntu oza ishisisa yilaba abamkhethileyo. Kodwa ngibona ngathi kuyasebenza.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili kula bantu abanjalo abahlezi phansi, sibebona amagama lawa ababazi abantu bangikhona, abanye bababazi. Kodwa-ke wena ngokubona kwakho, nxa umuntu engabona omunye athi lo nanyamazi, mbona zani kakumelanga angene, ukuthi kambe engaphumelela ukuthi amvimbi umuntu wangkhona?
Kasi nxa yabona ukuthile into ezimbili, nxa indlela yakhona ngizawuthanga kuba kusetshenziswa ama-street point person, lapho inkinga yaqalela yengabe yaqala khonapho. Ngoba nxa umuntu wakhona owayefanele aqale adinga amabizo engumuntu ovele eyame kwenye inhlangothi, kuzakuba yinkinga. Kodwa umsebenzi wekomiti yakhona yonale edinga kumbe erikhomenda elinje iqakathekile. Akusezukwenzakale ukuthi kuphila kuphuma abantu abathathu nje ababili abangathiwa ngabantu, isizathu se-nomination phela esikhithi leze. Kodwa ye kungenzakala nxa umuntu vele engathi uyamanzi evele le nkinga zakhe abantu bemfuna, kungaba lenkinga. Mbona ngathi i-committee yakhona nxa yilabantu vele abaqondileyo abathembekileyo, yena lo awazamrecommenda nguye awufanele athengiswe ibandla iwakhe nge-constituency.
Ye, kolapho-ke nxa sikhuluma sisiya phambili siyabona ukuthi vele kuningi okungenzakala, njalo abantu bathi kungcono ukuthi ngakho usetshenziswe lokho kuthiwa ngama-primary elections. Okungcono ama-primary elections yalokho kwini?
Hayi, iproblem ama-primary elections anti vele mina njengoba ngisazi ukuthi ngangivele ngibhanga aqala ukubhala ngakho kudala abo 2013. Ama-primary elections ayekhethwa ngabantu abakuma-structures, kuthi ukuthi organizing secretary eku-district loku-province uyakwanisa ukuthi adinge ayenze abumbe ama-structures akhe yena alabantu abamsapotayo kumbe alabantu abasapota candidates yakhe ayifuna yena. Yikho siyokucina siyacina sokudinga umuntu ongafunwa ngabantu.
UMnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, sixoxelaye eseHarare. Abantu eZimbabwe njengenhlala yenza bananza ikhefu lePasika. Abanye badla ezivela emlonyeni, kube labanye abasula lona ithonsi letiye kukhefu leli. Kudala babesidla bekholisa abantu abanengi umnotho ungakabi lokhu oyikho khona kulezi nsuku. Loba kunjalo kulabanye abalokhu bezibuza ukuba iPhasika yona yasungulwa ngubani. Uze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Yiso isiqongo sokholo lwabo ukuthi aluba uJesu wabuya ngawafa esiphambanweni njengokugcwaliseka kwemibhalo, ngabe isikhristu siyafana nje lezinye iy'nkolo zonke? Isikhristu yiso sanika abantu ithemba lokuthi lanxa bengapha kodwa banakho ukuthi bavuke ngoba uJesu wavuka ngemva kwensuku ezintathu. Kanti njalo iPhasika kukholelwa ukuthi abantu umlimi wayeseginyele igazi lezimvu, lezinkomo, lembuzi ababezihlaba kungahlambululi umhlaba lezono zawo. Yikho-ke okuthiwa iPhasika njengoba kwakuziwa ngelesintu esingelamvubelo, unathwa lamawayini ukube indlela yokudumisa lokubonga leso sehlakalo sokufa kwaJesu esiphambaneni lokuvuka kwakhe. Ngamafitshane ngathi yiyo iPhasika leyo.
Lwavela ngaphi usuku lolu nxa ungasibekela khonapho ukuthi baluphawula ngenxa yalokhu lalokhu?
Lwaphawula ngabafundi phela sokwenzakele khonoko okwenzakalayo. Yibo ungabona iTestamente elitsha, incwadi yezini zokuqala, uMateyu, uMarko, uLuka noJohane, yibo ababengofakazi balezo zinto, yibo abawubhala phansi bekhona lokho.
Ye, phose lokugcina khonapho mkadla.
Ye, iPhasika-ke liqakatheke kakhulu ngibala kwezokholo, ngobana yilo njengoba ngithilo elehlukanisa isiKristu nezinye iy'nkolo eziningi ezithiyeneyo.
Lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla, sixoxelayo eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Singangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakukomiti yedale leCongress eHouse Select Committee ebona ngokwenzakala kwele China bathi kuyethusa ukuzilolonga okwenziwa ngele China duzane lele Taiwan. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele China lihlose ukuhluthuna umbuso wakwele Taiwan, ngakho-ke ele Melika sokumele lilolonge kahle ibutho lakulelo lizwe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uThabo Bester owabulala owesifazana njalo wadlengula ababili wagwetshelwa ukuhlala entulongweni okwempilo yakhe yonke usetholakele ephila eMalawi kulandela imibiko ethi wafela entilongweni ngomnyaka ophelileyo. Amapolisa athi athethe umnyaka wonke edinga uBester. Wafela entilongweni ngesinye isibotshwa athi uBester. Soku isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana David Mhambenyana Ngwenya, inyanga elodumo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo kwabo.
Hayi, ngiyabonga lantu.
Ye, akusitshele Baba Ngwenya, namhlanje sikhuluma ngodaba lozimo. Uzimo kuyini?
Uzimo yimfu eyabe idalwe ukuthi ubulele umuntu. Abangibo kamufi babesebemvusa ukuthi ngazilwele aliphuphuthe lize libhadale izinkomo lina elimbuleleyo. Yikho kutho ukuthi luzimu lolo, abanye balubiza bethi ingwendela uzimu.
Kuzima lapha kuqala njani
baba?
Luqala njani uzimu?
Angithi luqala ngabo bona abo abafelweyo. Abafelwe yibo abazakwenza imithanithane yabo ukuze lwalo umuntu ofileyo avuke alikhathaze.
Into zemithi asiyokuloya khonoko, kuthiwani khonoko?
Hayi, asikokuloya.
Nxa imuli
kwakuvele kukhona.
Ye, qhubeka
ngoko. Kwakuvele kukhona khonoko. Angithi iBhayibhile lelo litho okutshaye ngapha kwesihlathi lawe akutshaye futhi angakutshaya ngapha, umnika akutshaye ngapha. Yikho konke khona lokho okwengwendela okwezimo yinto esadalwa layo ukuthi ngakube khona phakathi kwethu khona lokho.
Kuvame kanganani esiNdebeleni lokho?
bengisithi mina izinto zonke lezi zadalwa uNkulunkulu labantu ukujezisana kuvele kukhona anjalo akusoke kudilizwe muntu akusoke kuphele into ehlezi silayo ye yikho abantu babhadalisana nezinkomo ukuze kuvalwe ingozi yona leyo bangabhadalisa kwehluleke nabebhadele sebesebeyivusa iyabuyela emuva ngoba sebekhuphile abawukhuphileyo wena lokhu uqhubeka nemithi yakho ukuthi uyababulala nxa isibuyela emuva ayisavaleki yikho kuthiwa impindamuva ingozi
mhm kodwa kuyavimbeka yini abadala bakulungisa njani khonokho lina njengezinyanga liyakulungisa
bakuvala ngokubhadala ngokuhlawula umonakalo
ye siyakuzwa kakhulu baba Mgwenya phose lokugcina baba elokugcina
ye yikho mbona ilokhuza balaleli ingwendela ikhona uzimo lukhona yinto esikhuza ngayo abantwana ukuthi bangahambi betshaya abantu lanxa uwumsebenzi bami lanxa ulipholisa lanxa ulisoja ungatshaya abantu ngoba uza kutshaya umuntu lokhona ngathi kulezipayipa kuhle sokuseyavuma ezaqheda izihlobo zakho yikho umuntu kabulawa
hayiyeathi
manengona la
hayi mane kakhulu sibili baba Mgwenya sibonge kakhulu ungadinelo kusasa zilukandaba lamhlanje-ke besixoxa lo baba David Bukavinyana Ngwenya inyanga enkulu ehlala kobulawayo
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyathemba libe lepasika elihle
usiphatheleni lamhlanje
Namuhla ngifuna sikhangele kuJohane chapter ka 19 iverse ingeka 30 nizabala. Wathi uJesu eselamukele wathi kuphelile wakhothamisa ikhanda lakhe wafa. Ngakho ke lapha sizwa ibala ngumba amazwi akhulunywa uJesu okokugcina. Amazwi uJesu akhuluma okokugcina wathi yena kuphelile. Leli bale lithi kuphelile siyakwazi ukuthi ngesiGriki lithi ukuthi lona tetelestai okuthi ukuthi lingumutsho owangathi ukuthi kuphelile khonoku khathesi kumbe sengiqedile okwakathesi kodwa libale limelele ukuthi kuphelile okwenzakala kudala kuphelile okwenzakala kathesi njalo kuzophela okunye okuzokuya kusenzakala phambilini kutsho ukuthi uJesu lapha nganxa wayesithi kuphelile njalo leli bala lingabe limele ukuthi wayesithi sengiqedile wayesithi sengibhadale kwaphela senhle ngaqeda yonke into kwakusijoni lokho siyakwazi ukuthi kudala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso singabala kumaHebheru ichapter ka 19 esitshengisa sona isivumelwano esidala lesivumelwano esitsha kuyatshengisa ukuthi kudala uNkulunkulu eseselesivumelwano esidala lama-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakulethwa-ke inkomo zibe ngumhlatshelo kulethwa imbuzi zibe ngumhlatshelo kulethwa izimvu zibe ngumhlatshelo igazi lazo kube yiloke elithathayo lihanjiswe endaweni engcwele lapho-ke umpristi omkhulu wayengena lalo ecela ukuthi abantu bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba ngesivumelwano esitsha ngoba itestamente elitsha uJesu wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye wangena ngegazi lakhe engangeni ngegazi lezimvu kumbe igazi lezinkomo kumbe igazi lenyamazana kodwa wangena ngegazi lakhe ezolinikela phambi kukaNkulunkulu ukwenzela ukuthi izono zomuntu wonke zihle zithethelelwe izono zakudala kusukela kwa-Adam lo-Eve bewonela uNkulunkulu bemhlamukela kusiba zizono balabo izono zalabo ababembethelela ngaleso sikhathi uJesu lezono zethu so esingathi kwakuyizono zendulo izono zakathesi izono leza phambilini uJesu kwathi sokuphelile wayesebhadale kwaqeda uIsaya yakhuluma ukuba yena uNkulunkulu uJesu ngakho waba ngumhlatshelo wethu nguye owaba ngumhlatshelo uNkulunkulu owamkelayo owaqeda zonke izono zethu konke ukuthethelelwa kwethu esikudingayo uJesu wakuqeda isijeziso ekwakumele sibe phezu kwethu uJesu wasithatha saba phezu kwakhe yikho wakhuluma wathi kuphelile
akuyibhethe mfundisi
sesigqiba intshumayelo yethu yakule iviki ngifuna ukukhumbula ukuba uJesu wathi kuphelile sengubhadalela izono zakho zonke ngaqeda phambi kwaNkulunkulu konke ukujeziswa okwakumele kuze phambi kwakho okwakumele kuze phezu kwakho isijeziso sakho ukubhubha okwakumele ube lakho uJesu uthi sokuphelile ngenxa yokuthi yena wama phambi kwaNkulunkulu ngegazi lakhe wasibhadalela ukuthi thina sithole ukuxolelwa ngegazi lakhe uJesu sathola ukuxolelwa sathola insindiso ngakho iyamukele leyo nsindiso asithandazeni baba egama likaJesu siza kuwe silanda ukuxolelwa siza ngenhliziyo ezibongayo ukuba wabhadala kwaphela thatha impilo zethu sizinikela kuwe egama likaJesu amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Nansi impumelelo yemidlalo yekhasi laga Premier Soccer League edlalwe namhla la izolo. Black Rhinos 0 Capes United 2, FC Platinum 2 Bulawayo Chiefs 1, Green Fuel 1 Manika Diamonds 2, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Ngezi Platinum 3 Herentals 3. Kokunye njalo okuhambelana lezemidlalo. Umdlali olodumo uChipo Tsotso uthi abasukulayo kumele bakunanzelele ukuba umdlalo wenguqula kho uguqula impilo yabo. Kubika uJoseph Njanji.
Uthotho uthi abadlali abasakhulayo kumele bengakhalali nxa kungabahambeli kahle ngoba kulanto ebuya lula empilweni.
I think ibhola lisibili ungaqinisela. Hayi, uyadlula lokho kuyikho khona. You have to fight, work hard. Into zakho nazibuyilula. Azibuyilula yonke into, futhi focus. Ungafokasa kakhulu. Ube that vision ukuthi ngifuna ukwenza lokho into yakho yonke iyahamba.
Utsotso odlalele amaqembu abalisele Zimbabwe Saints, LGND, Highlanders, Mashingo United, Wange kanye leMona Africa. Uthole izicoco eziningi idlala njalo ukuthi wonelisele ukuzakhela indlu ngenxa yebhola.
Angisuka kwaHighlanders ngisoka star ngathola offer from Mona Africa ngadlala kuAfrica ama CAF World lok champions ngidlala kuMona Africa lami ngasithola ama-signing ones ngakwazi ukuthi ngithenge la muntu lwami njengoba ngikhona bathi ngibona ngikhona ngakwazi ukuthi lami ngithenge something yami lami.
Ilizwe leZimbabwe kulezi nsuku lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngenxa yokuba lisetheswa umlando wokuba kulokungenela okwengatsha zikahulumende ekuqhutshweni komdlalo. Uthotho uthi yena ngomunye wabadlali abavikela ukuba ilizwe lingajeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA, ngomnyaka ka-1995 lapho abadlala khona kwele Zaire okulilizwe elalihlaselwe umkhuhlane we-Ebola.
Into eyenzakalayo kwakulama-warriors already ayesepikwe for i-national team. So thina sasifake ku-standby. Abona i-Zaire kwakule ebola. So thina sabona ukuthi no man akuyenzi ukuthi ungadlalwa igame ngoba iqakathekile izayenza ukuthi ilizwe lisaxpend. So thina sabe sivolontiya ukuthi sinjani siyemelilizwe sahamba le asihamba sibili sibaningi osamathu gift lunga umzondi yawugatha sihamba sazama ukuthi sinjani sifulfile i-fixture for that game ukuthi iZimbabwe ingajani ingabani.
Uthotho ubedume ngokuba ngumgadli olitshayela emambuleni aphinde njalo abe yimvimbi evala amanzi. Usengumqeqetshi womdlalo wenguqu kulezi nsuku usebenza leqembu leRakananga elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Uke wasebenza la maqembu abalisayela eBantu Rovers kanye leZim Leopards. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Okumanje sike sizwe ezomculo.
Salbonani, salbonani ba laleli be Studio 7 okhulumayo no Revive Dube ohamba neqembu le the Preachers of God elinamadoda awu4 uNkosilathi Mbambo Onwenu Ndlovu nomukani Mleya iqembu le the Preachers of God lisungulwe ngonyaka 2014 la recorda professionally ngonyaka 2015 i-album yaliyokuqala eyayisithi yona baba Abraham esaphinda sarekoda i-album yesibili eyayisithi yona anginakwesaba eyawine award ye best gospel ngo-2018 sasesilandela ngo-2019 sakhipha i-album yesithathu eyayisithi yona kwezwakala izwi yona eyathola ama-award amabili yaba i-album enhle kakhulu namanje abantu basayithakazelela njengoba sikhuluma nje sibili silungiselela i-album yethu yesi-4 esebhodweni njengamanje ezophuma nje kuwo lalo mnyaka sikakabisho ukuthi ukuthi izophuma nini ela kakhulu support kubantu bakithi umhlaba wonke jikelele ngoba sivele sicela umhlaba wonke inamba esitholakala kiyo ithi yona 0738947727 ikho lapho esitholakala khona siqembu ungasithinta uma ungabe ufuna sizokusebenzela emsebenzini wakho ngabe umcimbi kungaba yini siyigospeli ekwazi ukuyakaza asile agospeli eborayi siyajabulisa kakhulu abantu uma abantu befisa ukubona umsebenzi wethu bengangena kuma-Facebook noma ngithi Instagram bathi nje the Preachers of God ama-videos ethu akhona khona lapho nakubo-TikTok nakuyonke indawo la esibonakala khona sijabulisa abantu nezindawo lezo sengivala msakazi wami bengicela amavoti njalo ebantwini sinominethiwe umsakazo okhona ama-awards athi wona amaqhawane entaba awards sinominethiwe lapho kwi-best African artist so sicela amavoti kakhulu ebantwini ukuthi beze bevote ngicela ukuthi bangithinte kuleyo namba engiyibizileyo again ethi 073-894-7727 ukuze sibachazele ukuthi sivotwa kanjani ngiyabonga
Revive Dube lama preachers batsha sibele kunyongomangalisayo. Singagqibi uhlelo lwamhlanje uthi sikhangele ezinye besilazo. Usuqalile umsebenzi wokuhlolisisa amagama alaba abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluzayo. Abalandela ukwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungezwanga ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje wolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amwe.